Siyabona umbiko wamapholisa ekhuthaza uZulu ukuthi bananzelele izimoto lamasela abanye bayacela ukuthwalwa befuna i-lift kodwa ke phambili bese besiba izigabenga bathathela abantu izimoto. Amapholisa aqwayisa kwinto enhle kakhulu enithemba ukuthi uZulu wonke weZimbabwe uza kulandela ngoba ngalesi sikhathi sisiya ku-festive season ke ubugebengu bandile abantu bedinga izimali ngendlela engekho emthethweni.
Kuyini abantu okunye abangakwenza uma betshiya imota zabo emgwaqweni ukwenzela ukuthi bengene ezitolo?
Okumele abantu sikwenze njengabatshayeli ukuthi nxa utshiya imota usungene edolobheni unanzelele ukuthi uyitshiye sibili ufakele izihluthulelo yakhiwa imota yakho, ungatshiya amawindi evulekile. Okwesibili njalo ungatshiyi impahla eqakathekileyo, impahla enjengamafoni, ama-laptop kumbe imali. Singahambi siyithwele njalo singayitshiye ezimoteni. Kumele sitshiye emoteni kungela lutho ngoba amasela la ananzelela ukuthi lapha kule mali, lapha kule laptop, lapha kule phone, bese besala bebulala imota ke begqekeza. Ikanti njalo okunye okumele sikunanzelele singabantu ukuthi akumelanga uthwale abantu abaziyo ngemota ngoba uzathwala lezigebenga. Kuqakathekile sibili kumqoka ukuthi nxa uzathwala umuntu, uthwala umuntu omaziyo ukuthi ungubani lalapha aya khona, hashi nje ukuthi busisithi mana nithole imali funa ukuthenga amafutha kumbe kuphathela abantwana isinkombe lokhu lalokhuyana, suthwala umuntu ongamaziyo. Ekugcineni uzagcina ungafikanga ngekhaya kumbe uzafika ungasela mota usuhamba ngenyawo. Umuntu ofuna ukugada kahambe egada lezi mota ezimiselwe ukuthwala abantu njengoba sokuvuliwe kambe amakhombi sekuyile emgwaqweni, lama-taxi esekhona, lamabhasi ekhona. Njalo ke kuyacaca ukuthi ke sokumele sinanzelele ngalesi sikhathi ke se-festive season ukuthi ke amasela lezi kliwi lezi gange ke kubhahile.
Sona izehlakalo zokugqekezwa bese zandile edolobheni lakoBulawayo, umumo osunjani kathesi? Besibona abantu begqekezelwa ezitolo kumbe bethathelwa imali libalele, abanye bengenelwa ezindlini.
Umumo awushintshanga, ubugebengu bukhona ngoba singananzelela ukuthi umumo welizwe kawumanga kuhle. Abantu bayahlupheka, abantu bayalamba, akula msebenzi, akulalokhu lalokhuyana. Yikho-ke izigebenga-ke ziba ziningi-ke ezithathela abantu-ke amafoni, ezivula izimota zitshontshe, ezitshontsha lezi mota, ziphinde njalo-ke kube izigebenga ezithathela abantu imota-ke ziyenze nje ukliwe bonke bona lobo bukhona. Into ezenzakalayo-ke ezikhona kakhulu-ke elizweni sikhangele njalo lesikhathi esiya kiso sona lesi sikhathi sabo-December. Kulabanye abasathakazelela izinto zabo khisimusi babe funa ukuthi bafike ngaleso sikhathi ke bele mali ke ezikhwameni. Suku zonke ke kuyaphuma kumaphephandaba sababona emadolobheni abantu sebegijimisa amasela, esebaleka le mota kumbe setshontshile emoteni, esebaleka lalokho akutshontshileyo. Kuthi ke sikhuthaza ke uZulu ke njengalokho sokwenziwa amapholisi ukuthi sinanzelele ke ngalesi sikhathi ke kwisikhathi esinzima ngoba hayi ubusela lobugebenga lobo bubhahile.